Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvan Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni leMRP ngemva kokuba elinye ixuku lithe selisuse umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esikhundleni esetheswa amacala okungayenzi kuhle umsebenzi.
Bathola ngapi amandla, ngabe bayabala ku-constitution ukuthi le section ilalapha lalapha, kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile.
Uyivandla le-MDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga uzamela iNkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambisa imthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sithembiso Nyoni esithi wagqilibezela kukhetho.
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela ukukhankasisa engathi i-campaign material ngangingela, kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilisebenzisa oluvela enhlanganisweni.
Idale labaphathintambo ikhabhinethi elitsha lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yobonakala kwemnotho.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kukhabinethi leyo. I-same old story kusukela nje ngo-80.
Amakhansila ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayala ukulandela isinqumo sokuba bavotele ukhansila Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazivotela umnumzana Thuso Moyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni leMRP ngemva kokuba elinye ixuku lithe selixotshwa umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esitheswa icala lokungenzi kahle umsebenzi. Ixuku leli lenze umhlangano lentatheli izindaba inzolo kobulawayo lazisa ukuba kumele kukhethwe kutsha inkokheli ngenyanga ezayo. Wake waba yisikhulumeli sebandla umnumzana Mbonisi Gumbo utshelela umhlangano ukuthi umoyo lenye inkokheli yebandla behluleka ukulungiselela ukhetho olusanda kwedlula ngoba bebehlala bekwele South Africa. Ngisizwe amazwi kaGumbo.
When we went to elections in 2018, the entire national executive structure was complete. The provincial executive were complete. We had 200 plus candidates in that election. We had more than 20 public rallies that we held that were successful. In 2023, we went to an election with a national executive that has no vice president, that has no treasurer, with the entire executive that was there being in South Africa. There was no one to address the public. We held only about two rallies. The standard for information and publicity that was there issued only about four or five press statements in 90 days. That is how we rate the performance of the party. Obviously, under such circumstances, you don't expect better results. They will not come out properly. So, coming to the issue of Comrade Moyo, Comrade Mqondisi Moyo is aware that we are here. I want to put it categorically clear that there is no bad blood between us and Mqondisi. We have no issues, personal issues with him. Our issue is political. We approached him, we told him that we are not happy with the manner in which the party is run. We would want to have a conversation over these issues. Him decided in his own wisdom or lack of it, that he will disregard the members.
Lawo ke ngamazi kaMnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla le MRP asenelisanga ukuxoxa loMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe belungaphendulwa kodwa senelise ukuxoxa loMgcini Sihlalo webandla le MRP esigabeni seleMelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ngalokhu kande ngabe liyababuza bonabo abahlamuki ukuthi bathola ngaphi amandla, ngabe bayabala ku-constitution ukuthi leyi section ilalapha lalapha. Kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile uma into zihamba kanjalo.
Manje lolu ludaba olulungise kanjani? Kuzabizwa na umhlangano wamalunga wonke ukuze luxazululwe lolu daba?
Kunjalo lakho lapha eMelika. UTrump laye batshona bemnika i-airtime lapha ngabo kuhamba nondodalwana esabamxotshayo uDon Lemon. Bemhleka besithi khathesi sekumele when everyone else was paying for airtime, nango wawina. Kuyafanana lakho kwe-MRP khonokho. Lina intatheli kumele ukuthi ngabe you are doing a better service for abantu, libavuze bona ukuthi kwakuthatha ngaphi. Ngenxa yokuthi mina lawe egandeni ngiyakwazi, ngenxa yokuthi ngazi ababili abathathu, so lami ngizavuka ngifakile phela ku-newspaper. Asazi lina intatheli ngabe lani you do a better job of interrogating the legitimacy lokuthi bavela ngaphi nalokho abakutshoyo.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, umgcini sihlalo webandla le-MRP esigabeni seleMelika. Owebandla le-MDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambise emthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sithembiso Nyoni esithi waqilibezela kulolu khetho. UNdlovu utshele Studio 7 ukuthi lolu daba lwahanjiswa emthethwandaba kungakedluli amalanga alijumilane njengalokhu okuthiwo ngumthetho, kodwa belokhu besalinde ukuzwa kumagqwetha kankosikazi Nyoni. UNdlovu uthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1500 abancediswa ukuvota ngoba babethiwa abazi ukubhala lokubala. UNdlovu uthi inani leli likhulu kakhulu ngoba abantu besigaba balutshwana kakhulu abangafundanga. Kolunye udaba, ibandla le-MDCT lanqotshwa phose izigaba zonke zelizwe elancintisa khona, kodwa kwaba lababili nje kuphela okhansila abanqobayo, bonke bengebesigaba seMathebeleland North. Sixoxe lomunye wabo uCouncillor Given Moyo omela ikatshetete ward eWange.
Mina ngabuyela uba ngukhansela ngoba ngiyaphinda uba ngukhansela ithemu yami yesibili. Okwangenza ngabuyela yikuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibukwa nguye wonke umuntu, ikho okwakwenza abantu bathi angibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MDCT eyayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na aso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uchaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi icampaign material ngingela, kodwa nje ngavotela ngingela lutho engangibisebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma luvela usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli. Mhlawumbe kukhona okulungiswayo, kodwa kangila engingakutsho ukuthi ikho lokhu ibandla likutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenza
ugqugquzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC ewange RDC Council kulezinto ezinkoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe esenza kube kuningi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa usetshenziswa le technology ekhona kuze neza insuku. Wendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi childhood development centers zibe sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu, ama-health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So kuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RTTF roads njalo lama-roads okuthiwa esingathi ngama-access roads awe-council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo-ke ngu-Councillor Given Moyo owake owekatshetshete ward ewange ekubandla le-MDCT. Idale labaphathintambo bakahulumende elitsha elekhabhinethi lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokuma kwempilo ngenxa yokonakala komnotho. UZulu ukhala njalo ngokucithwa amahlayana kwamandla kagetsi kanye lokuswelakala kwemisebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe abaphathintambo laba asebeqala umsebenzi baza kwenelisa yini ukuzilungisisa zonke lezi indubo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo lwelamalungelo oluntu njalo ikhokhela inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kukhabhinethi leyo. Isame old story kusukela nje ngo-80 batshintshile nje kuphela bathi yi-Second Republic but ungakhangela i-behavior lani. Akukho ikhabhinethi yangikhona esiyake yabuya lakho okungamasu atshintsha impilo zabantu. Bahlangana just a routine kumbeni bephiwe izimota bephiwe nje konke ama-benefits but esingathi sivili sikukhangelela okungatshintsha impilo zabantu. Hayi, akukho eqinisweni. Asiye hulumende singathi ngowabantu lo.
Ungathi kuyini okubalulekileyo uhulumende lo amele akuqakathekise?
Ilizwe lethu kulo singazake sathi ngibeni siyadawuthi ukuthi kuyini ama-priorities. Ilizwe lifile, imigwaqo kayikho, impilo yabantu economically ifile. So ngabe ngohulumende osebenzela abantu bekufuze ukuthi bekudinge amaqhinga ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvuselelwe umnotho ofileyo. Sisesikhathini lapho sesikhangelela ukuthi sokuyalinywa khona. Kuyini okungenziwa ukubana ama-inputs abe accessible ebantwini, abe affordable ebantwini ngoba ungakhangela abantu abaningi sebedubeka. So konke khonokho uhulumende bekufuza ukuthi basubsidiza njani ukuze abantu uma beqalisa i-farming season bekwanise ukuphila. Ungakhangela bakhuluma ngokuthi kuzaba le drought, akula contingency measure abayifakayo ukuthi abantu bekwanise ukuthi besurvive kule drought yona leyo inkomo zabo ziphile laba abantu bephile ngoba ungakhangela babulele phela industry. So abantu bonke sebephila ngokuzi limele emakhaya lakhona apha emadorobheni abantu sebephila ngokuzilimela kodwa ngendlela ababulele ngayo ilizwe lendlela abantshontsha ngayo kangikhulu ukuthi bazathi befikile kwabana bethu bantu kasimene ukutshontsha yonke imali ama-mineral resources lawa kaswathi lapha athengiswa kahambe encediswa the intended beneficiaries baqhubeka nje bezitshontshela bezigcwalisela ezikhwameni zabo befaka nabantu ababezikhundleni labangani babo.
Kodwa uhulumende uthi imigwaqo iyalungiswa, uthi minengi aseyilungisile elizweni jikelele.
Hayi, ngingazi, ngingazi ngithi kungamanga. Kodwa ngilokuhamba iMandebele North, iMandebele South, iNkabazwe, angaboni ngitsho lodwa umgwaqo osulungisiwe. Ngoba uma singathi umgwaqo iyalungiswa, singakhuluma ngokuthi ngabe sithi umgwaqo otholotho osulungisiwe, ngabe sithi umgwaqo wenkayi osulungisiwe, ngabe sithi okezi road osulungisiwe kanje. U-false road, the main road yona leyana ama-tourist ahamba ngayo anje. Ithe zidede zifu ngani uhamba egangeni. Angikwazi ukuthi batsho kuphi mbeni bathi imigwaqo esemoyeni, kodwa imigwaqo ehamba abantu, imigwaqo esetshenziswa ngabantu daily, engayenza umnotho welizwe uthuthuke, especially eMandebeleni. Angikholwa ukuthi bangabe qinisa ukuthi ivindi emashonaland imigwaqo ilungile. Yikuthi ilizwe leli ubusela buningi ukuthi eminye uyabubona kumamephu kungani ukuthila amathara kungalalutho. So zindutshwane izintaba zenzile ezikhona ezibambekayo. Kuyafika izulu abantu bayahamba nzima, vele yona imigwaqisile kathesi. Uyazibuza wethu ukuthi izulu uma seliqalise ukuna kuyini okuzenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Amakhansela ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayalile ukulandela isinqumo sokuba bavotele ukhansela Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazikhethela umnumzana Thuso Moyo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uNokuthaba Dlamini ese-Victoria Falls.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu okwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo kuphinde kwenzakala njalo namuhla, lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume etshelela umsakazo ukuba wayengaxunyekwanga libandla lelo ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo loNyoni bengakemukeli zozikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebeleland North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka yikunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edolobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa yi-wash project, kwanise ukuthola imali engange 4 million after selling u 8300 and leyo na izaqalisa ukudevelopa ama reservoirs first. Ama reservoirs la azanceda emkhosana supply le load density supply.
Unyone laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi xa sihambisa isikhalazo zakhamizi, ukuthi no izakhamizi zicela ishare from entweni abayibona sokuzonke, ngoba ngokwabo bakubona sokuzonke badalelekile. So lokho yikho esizama ukuthi sikushe nomeya, i-council yonke nama residents, vifakora nama churches, ama pastors and all other leaders believe ukuthi ungasinceda sikubana sikuphushe lodwa, ngoba sisodwa sometimes singena input yama residents sifika kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma umhlali wakuleli dolobho uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akukwaniseki, so becela ukuthi mawenza izibekhaya ukuthi kade ibhili nganisho kuthi angani liyaphansi, ngoba if you find ngoba one day come back location abantu ngoba they're struggling to pay this money ekhansile, because they're losing money because they're going to even too high for people, but imali kona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uya kusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso bese sikhangelela ukuthi bebe beqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajambo aboshwe basebenze ukuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sikhokhela abantu abadala kulayo yona, even engumyouth singabazali bakhe, thina singabafo wabo, njalo siyabesifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike sinike isithunzi ekukhulumeni ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenze ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela inhlangothi zamakomiti agoqela ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi le project othiwa iwash, sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansile kufanele bese kuphutshisele lokho.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani badala ngapho, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ukusinika izindaba eziyiqiniso. Yeyi, indaba yakithi lapha eZimbabwe iyahlupha nje, indaba yokhetho iyahlupha inzima. Sikhangele inani labantu eliyizeki ethi lavotela umnangagwa, sikhangele inani eliyizeki ethi lavotela iChamisa. Hhayi, inamba zakhona lezi zinzima lezi. Lapho phela kudingakalayo ukuthi ngabe bahlala phansi bakhulumisane, ngoba abantu sisikhangela sibithi the nearest, vele singathi baphosa balingana, okusho ukuthi vele ngaphandle kokuthi kube lokukhulumisana kuzadonzelwana kokuphela ilizwe lizoze liye ndawo, abantu bazatshona beyikhala kuphela kuze bekwani 5 years. Njalo futhi lesadake besiqela ukuthi nxa ingahlala phansi uyikhangelisa indaba yamathemu, amathemu lawa amade kakhulu, umuntu lo bengenile ehlukumeza abantu uyadonza themende 5 years, too much. Mathemula ngaba aqunywa abe yi-3 years kumbe 4. Ngokuyahlupha lokho abantu bathezima la.
Sabona msakazi we-VOA Ndebele nabalandeli be-VOA Ndebele. Ye, msakazi angijabuli kwenye zezikhathi ngokuthi kulezi ndaba elizifaka ku-VOA Ndebele ngesishona. Angazi kubana ku-VOA ishona bakwenza nakho lokuthi befake okwesiNdebeleni. Angazi ukuthi ndizama kwenza ngalokho, yabona kuyasichaphaza thina. Abantu besintwini, ngoba uma uzosifakela isishona abanye asizwe isishona, akunamutho ukuthi la kusisizwe ngalutho at the end of the day. Ndiyabona ma noma kungushamisa okhulumileyo kuguguquleni ukuthi kufake ngesintu uze wonke umuntu akwazi ukukulalela. Khonokho okuthiwa ukukhethwa ngabantu besishoneni kusho ukuthi thina manje vele sikhethiwe phela, ngoba basebenzisa lokho abakuthandayo. Nani abafakazi bakhona ningakuboni ububi bakhona niyenze lokho okuthanda ngabantu besishoneni. Ndiyabona lokho akuhambi kahle vela kosonkeni. So siyacela ukuthi mayi-VOA Ndebele kabe yi-VOA Ndebele, ukuze kungabi compromise abantu abezigcine sebekhula besazi ukuthi ishona lesiNdebele ukuthi into eyi-one. Cha,
ye ngingelele enkundleni ngithi lisona njani basakazi. Ye, siyabezwa abantu bezana. Upresident wabo wahamba wayale ku-UN wafika khona ngale wakhala njengembuzi, khala ngama-sanctions. Akhohlwe ukuthi ama-sanctions wonke la khona ayenziwa nguye, nguye osuku luza abantu baseZimbabwe ukwedlula ama-sanctions. Isimanga ikuthi bathi bona abancengi, kodwa nangu hlale siyakhala njengembuzi khona ngale mele sonke isikhathi. Uthi TCC ihlala ikhala, kodwa labo nampo bahlala bekhala ngama-sanctions ayenziwa yibo ngamabomo. Ngalokho kuyacaca ukuthi ilizwe elingeke liye ndawo, ilizwe liyabhuca ngamadolo. Njalo futhi okunye akungabe kunazelelelwa, wabezitshela ukuthi bona bayazi konke. Uma bengavumelani lamaqembu aphikisayo, ilizwe aliyindawo. Laba abantu bezano indlala izobalungisa, akusoze kulambe abantu baseZimbabwe kuphela, labo abezano bazabulawa yini. Ngicabanga ukuthi umuntu ohlakaniphileyo uyahlala phansi ekhangela amaphutha akhe ebese walungisa, kaqinisa ikhanda ezitshela ukuthi yena konke okwenzayo yikho okwenziwa nguye, yikho okulungileyo. Yilo uduko lezano ubona ilizwe lingathuthuki ngoba umuntu uyahamba ku-UN ayitshela abantu into engekho. Umuntu afika akhulume mpela ingathi uyaphupha ethi into yonke ihamba kahle, abantu kulo kuthula izibhedlela sefakile imithi khona phe khuluma njalo sithi fe kambe khona lokho kuyalithuthukisa ilizwe yini ilizwe lindawo
hlola njalo balale bethu 7 ngokuthi iqinisa lokukhulumayo yebo le nto eshiwo nguChamisa umnangako angeke aze ayivume ukuthi bayeziwe kodwa kumele ayivume ma engathina wayekhuluma nasikhame ethi khona khona izwe iZimbabwe ine democracy iZimbabwe inenkululeko pho lo mthetho wepatronic bill wawufakelani ma kukuthi iZimbabwe ina ile democracy nalo umthetho ukuthi atshele abantu after ama election ukuthi umuntu ozobonakala nje etoyitoya umuntu ozobonakala idemonstrate lapha estradeni akusho ukuthi amajele yakhe agcwalanga bazobafaka emajele laba abazodoyitoya loyo mthetho ma kukuthi iZimbabwe ikhululekile ufakelwani lo mthetho angithi abantu mabetoyitoya babekhulumela ukuthi bakhululekile ma kukuthi sebezovalwa imilomo kuthiwe iZimbabwe ikhululekile ikhululeke ngaliphi wena mnangagwa ma ungathi iZimbabwe ikhululekile ufake umthetho wakho wepatronic bill wafaka umthetho wakho ukuthi abantu bengadoyitoyi after ama-election konke lokhu ukuvaleleni ma kukuthi kuthiwa kuneZimbabwe ekhululekile iZimbabwe ayikhululekanga mnangagwa engathi ngafika kuyeleyo ojiwo iZimbabwe ayikhululekanga iZimbabwe ikhululeke kini nina abesanu manje akuna msebenzi ekhaya akuna nisi sisebenza imali ongayisiyo elizwe lethu kuye kuthi iZimbabwe ikhululekile amnangagwa uyehluleka shemu awuyehluleka mntu omdala ahlala phansi
Studio 7 ilale nsizwa bathi ngiyithini esidumele yamangaza sometimes yazi indoda ayiswela kakhulu iZanu-PF ngesikhathi sangale kubadlaliphikisa ile sikhathi esiyimayebuzwane kuyebekhuluma kakhulu ngezanu-ezaethu nangalokhu yaziwa vele ukuthi ngababulali yindlani injani namhlanje ngoye umuntu useyincobisi isigugukuwe ngoba sesebenza khonale sesebenze kesizo sabhakasibaza abantu azomuntu ayitshintsha madoda nesduze hayi tshena umongameli wenu tshelani umongameli wenu ithathele imali yonke imali ekhona ithathe ifake esikhwameni sakhe besegidela abanye laphana abawinyekeyo ukuthi bebuze ya leyo imali alayo kuvele ithathe kube ngeyakha siyakinikeza madoda thina sizifunele ukuthi sibuzwe kahle hayi ukuthi lisibuze njengenyamazane yaxolisa uba
muti Studio 7 njani hayi usiyaphila Studio 7 indaba zenzakala siyazizwa zenzeka kodwa mina bengicela ukuthi isikhuzele abafana baselisulu le ndawoni yakondani sesizile bakhona ngale khaya bakhamisile yibo ababamba ibhasi leyotshwa ngomsansi siyazibazi Studio 7 abalandi abantu kaziwa sokusaziwa ukuthi yibo ababamba umsansi ngabaselisulu le ndawoni yakondani ngoba izitolo bayathola ngayo nakutshwala sebezi bazikhulumela ngemilomo yabo bayesaba ukuya ngapha musi sebesalila khona emakhaya so Studio 7 akwezimisebenzi yakho kubalandi abafana baselisulu laba abaselukubana bagangayo ababamba umzansi futhi yibo ababamba lusisi sesizile thina asiyisi umlomo wathethi imanga sesiyithola i-information bakhona abafana ababamba umzansi endlaweni yabo selisulu le kwandani
siyabingelela la Studio 7 sabonga umsebenzi ngiyadana kakhulu ukuzwa abanye abantu bekhulumela izingane njengabo mnumzane umbungulwane ukuthi uChamisa angenze lutho engazange bona uChamisa ukuthi uChamisa ufake imali ephaketini lakhe yiphi imali yafaka uChamisa ephaketini lakhe uyena baba mbongolwane uyena ubalekile eZimbabwe ngokucathile ucathe khona ubalekele izano namhlanje ukukhulumela lento eyikhuluma ukuthi ngabe kuthiwa ngeqiniso wenu lalo iqiniso ngabe nguwe lawo oncedisana loChamisa ukhiphe izano ukuthi landi khululeke liyele ukuhlala emazweni abanye abantu vele abantu abakhulumela izano behlala kwamanye amazwe mina njengambani nyanyisa ngoba vela liqiniso lelikhuluma angiye kubaleka ekhaya kini usuka lapho ekhuluma kahle ngekhaya lakini wena ukwazi ukuthi ayikho into ekhona ekhaya nje kugcwele intwana nje iZanu-PF yehlulekile even lase-New York mnangagobe ekhona ethi ayikhulumele iZanu-PF yakhe ngoba kakhulumeli maZimbabwe ube sikhuluma eyedwa ukuthi akula muntu ofuna ukumamela ngoba amazi ukuthi unamanga uyaqila ukhetho ukuqila amaZimbabwe eqeda lapha bekhuluma amanga emazweni njengawo ukhuluma amanga usemazweni khona lapha ayikho le ndaba yakho vele abantu abakhulumela izano bengaphandle kwamazwe amfunda kubezwa noma bakhuluma amanga aphindiwe ngoba ukhulumela izano hamba eZimbabwe njengoma lakhe ngikho bangcono bangakhuluma baye bayibone into ayiwena siyabo ukukhuluma usidu
Hello, okay. Having a mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.